Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ngendlela abangaphumelela ngayo ngalesi isikhathi izulu lisina kuhle kwizigaba eziningi zelizwe.
Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikisha womvundla.
Abaqoqi bomcimbi weNkayi Festival bathi sebelungiselela okwalonyaka, njalo lowo oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele.
Umama uThembiso Nyoni sazothi owaseNkayi South ubaba uHadeli yibo abasincedisayo nabo abaseNkayi esabaaphushayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholi.
Kwezemidlalo lamuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu namaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Izulu lilokhe liqhubeka lisina endaweni eziningi zelizwe, njalo ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uxwayisa abalimi ngabangakwenza ukuthi baphumelele.
Ye kunjani sithala abalaleli bakho? Ye hayi siphezukwa lizulu kusukusela ngekhisimusi belikhanya ngani liyana sibili okuzwayo. Kodwa asikafiki ezingeni lokuthi izulu eselinile izulu elingasijabulisa, ngoba okokuqala liphuzile kaliqalanga ngesikhathi esijayele ukuthi liqalise ngayo. Okwesibili, nxa sithi siyananzelela abantu abaningi bebengakatholi ithuba lokuthi baphume baye emasimini. Kodwa nxa sithi siyananzelela ikakhulu laba balezifuyo lincede kakhulu, ngoba abantu bese bethwele nzima ngokuthenga utshani obokuncedisa inkomo. Lakathesi nje inengi lazo lifike nje sokungani sekuseliphuzile, izifuyo zilahlekile kakhulu. Kodwa silethemba njengokutsho kwezanusi zezulu ukuthi lizaba khona izulu phose kuze kuyefika inyanga kaMarch. Kungaba njalo indlala ingaba nganeno, kodwa oqhakathekileyo ukuthi kungabi lezulu kuphela kodwa kube lezulu eleneleyo ukukhulisa izilimo, lokuthi izifuyo zithole utshani, zithole njalo lamanzi, amadamu agcwale, amachiba agcwale, lemfula igeleze. So silethemba lokuthi kuzaba nobungcono obuthile.
Yisiphi isixwayiso ongasinika abalimi esokuthi bathole isivuno esithexaxa, ngoba abanengi babhekane lemgoqo eminingi efana lokuswelakala kwenhlanyelo, abanye bathi kulemhogoyi, abanye bathole okunye okubancedisayo ukuthi belimise.
Isixwayiso sami ngathi sikabili. Kulabo abales abaselesifiso sokuthi baphume balime izilimo, ngiyaxwayisa ukuthi nxa besenelisa kungangcono behlanyele izilimo lezi ezingakhulelwa yikoma. Lapha sikhuluma ngabonya ukuthi lamabele, ophoko, into ezifana nalezo, lokuthi njalo befake amajodo, amakhomane, lezinye izinto nje ezikhula masinyane, labondumba abazakhula masinyane bezale, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lingacina lilincane ngoba kwaziwa at least bebe lesivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi laba abasafisa ukuhlanyela umumbu kabakhethe inhlanyelo abazazisebenzisa, ngoba inhlanyelo kazifani. kulenhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, kulenhlanyelo eziphuza ukuvuthwa, belenhlanyelo ezivuthwa njengalokho esithi isikhathi singaphakathi laphakathi. Kuqakathekile ukuthi abantu siya ngendawo abakiyo. Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla nxa bethenga kweyinye yamakampani engiyaziyo. Kodwa la nxa besiyathenga lapha kuthengiswa khona izincedisi zokulima kabacele inhlanyelo evuthwa masinya. Bese ngisithi mina okunye njalo okuqakathekileyo, abantu kabazame imizamo yonke yokuthi bengalahlekelwa yubumanzi. Ngesikhiwa siyasithi thina i-moisture retention. And indlela enhle yokuthi kungome masinyo emasimini ukuthi amasimu abe esendlelwe endlelwe into esifana labo khabe labo jodo kuzancetsa kakhulu ukuthi umumbu la uthola ithuba lokuthi uphakame. Nxa bezahlanyela into ezifana labo ndumba ziyancedisa ngoba ziyavundisa futhi umhlabathi zona. So asilimeni ngokuhlakanipha, silimeni ngolwazi, kuzasinceda kakhulu. Kubalimi laba abagcina izifuyo, ngiyaxwayisa njalo ukuthi benanzelele izifuyo zabo. Kulenkomo esingathi nje hayi zisurvive kancane ukuthi zingaxubi lonyaka. Inkomo ezifana lalezo nxa sezithola utshani zangani ziyanona. Isixwayiso sami ukuthi kazithengiswe. Abalimi bezama ukudinga izifuyo ezingani sesezincinyane ezizenelisa ukuthi zimelane lokoma esingagcina sisiba lakho. Ngiyabonga.
Lowo nguMandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni leStudio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini osebenza lenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Youth Foundation ngodaba lokwanda kwamacala adalwa eZimbabwe kumbe obugebengu obukhona elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. IZimbabwe isingesikhombisa ekhokhelayo emazweni eAfrika, njalo iphakathi kwamazwe angamachumi amabili lamahlanu alobugebenga lo okudalwa kwamacala amanenye.
Okungabangela ukuthi abantu begcwala emazweni benze icrime ukuthi kuswelakala kwemisebenzi, indlala, abanye abantu sebaphusha ukuthi yenzeke leyo nto. Obungathi uyakubhekisisa kudala le kwakungekho lokho ukuthi crime kube nekubanjwa inkunzi kusenzakalani nani nani. Manje nje sokukhona ngoba abantu isimo siyabaphoqa, akuna msebenzi, ukudla yabona nje ukuthi sokunzima, abantu sebedonsa nzima, sebesenza noma yini. Mawuthi ukubhekisisa kungagcina kudlulela kudlula lapho. Kumanje i-youth ine challenge eningi kakhulu ukuthi sometimes sithathela izinto phezulu. Sibona izinto ezenzakalayo kwezinye indawo sebezenza kubo ngokubhekisisa lokho. So vele ingcindezi sikhona kakhulu. Uma ulambeka esiswini vele umuntu usuka ebele ingcindezi, sesenza noma yini ukuthi akwazi ukuphila.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ukuthi ukuthi yibo abanengi abadala ke amacala la, ubona sengathi udaba lolu aphathwa njani sweke ama ukudala kwamacala elizweni?
Intsha iyo enengi kodwa incindezo esuke isiwe khona, intsha yamanje asalawuleki, ayisakontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane, ama-project, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi. ugoqela intsha nje bezilongo bethole sasenzima kunzima mbonana nangevele into lesikhona kusakhupho kodwa bengathola imisebenzi bezicome to emsebenzini khona lokho abakufisayo ukuthi bayakwenza imisebenzi bebe busy. Hayi, mbonani kungaba ngcono, kungathi ukwehla kancane.
Njengenkokheli yabatsha, ikhona na imizamo elingathi liyayenza ukwenzela ukuthi liphathise abatsha ukuthi bengangene ekudaleni kwamacala, ukuthatha izidakamizwa, ukutshontsha, ubugebengi obujeneyo? Ikhona na imiliyenza?
Yebo, siyabahambela, siyabafundisa, sikhulumisane nabo ukuthi sizwe ukuthi inkinga yini, imbangela yini, kodwa bame kulizwi linye, indlala esiswini. Imisebenzi yasilela, that's why abanye beziphoqa uthole umuntu usesidla ama-drugs, uthole umuntu usesenzani. Hale kodwa hayi, siyazama njengeyouth ukuthi sizame ukubamba from ubugebenga noma yini, kodwa asinethemba kuzatshintsha uma kuvuma, ngoba yabona nge-generation kukhona okuvelayo manje, ayilawuleki intsha, kodwa siyakubona i-challenge ekhona, kusasele ngcindezi, kodwa siyazama singabe yothi sokuthi kulungi. Mina benginesifiso sokuthi ngihlangane namanye ama-organization abhekane ne-youth, sithi ukuyihambela i-youth, sibhode nje ngelizwe lethu laseZimbabwe, sihambele i-youth, youth by youth, yonke indawo, yonke i-province, singabandlululi ukuthi le youth yasendaweni enje, le youth yasendaweni enje. Kodwa isifiso sami ukuthi sibhode nje sihambe sisizwe izikhalazo, sihamba namanye ama-organization abhekane ne-youth.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Prosper Ndini, okunhlanganiso ye-Progressive Zimbabwe Youth Foundation, ngokudalwa kwamacala eZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube.
Ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu.
Yes, salomukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Nenhlanhla namhlanje ke lomnumzana wabalanda mate lapha ngikhuluma ke ngonkululeko kwabalanda mate kwengcwethi kwezamasiko esintu. Kwabalanda salomukela kuhlelo baba.
Dube, lingabe litshona njani, ngibingelele abalaleli, ngisithi Happy New Year ngomnyaka ka-2025. I hope ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongene kahle eminyakeni
omusha. Ya, lathi sibona ngazani kungabe kunjalo. Ya, kusitheke gobalanda, kudala abafana kule ndlela ababelungiswa ngayo ukuthi bagcine besiba ngamadoda. Khona ngazani kathesi sokulokuyokethisa okuthize. Babe vele bekhangelwa mbani umuntu esakhula azebe umuntu okukhulileyo.
Yebo, uzakhumbula Mthembo, endulo bekule lendawo bekule chiva umemhlabeng ngithi idale labafana lapha bebehlala khona bebelusa ekuluseni lapho yikho lapho abafana bebephekwa khona mabe kuyantambama bavalela inkomo kuyakwejiswa kulabo bhuti abadala ababe beyibo abakhulisa labo bafana babaqalisela kuphi egangeni enkomeni. So bebafundisa ngokuthi ma uyindoda ufanele uziphathe kanjani. Kanti ke lamakhehla ayekhona wawungasoze uthole umntwana ongumfana uthole ukuthi usekhitshini ngapho mama ababhizi bakhwezela impika konke ngale labafana bahleli. Hayi, babelechiba labo lapho ababekwejisa khona bexoxa befundisana bekhulisana beseluleka kungasikho lokhu sokusenzeka njengamanje.
Iye kwalahleka ngaphi ukuze kuphele dudu? Kukhanya kuseko phela kobalanda konke lokhu kuhamba njani?
Mthembo kakusekho, ngicabanga ukuthi kuguquka kwesimo njengoba ubona wonke umuntu manje secabanga ukuthi kasenasikhathi. Qala abadala bebenesikhathi labantwana, yikubona abafana bebekwanisa ukuthi umuntu ekwazi ukuthi maze sithi sesiyathatha umfazi uyabe esezibona sephekekile sesiya kubo 38 years, kodwa manje uzathola 23 semithisile akafundiswanga ngoba abazali vele abasahlali labantwababo isikhathi esiningi. Sokuyindaba naleyo yokuthi egoli kancane kancane umuntu usesegoli, umntwana uzelwe kule 2 years sokuthunyezelwa ugogo ekhaya, ugogo laye kakwanisi sekhulile amadolo sesala. So abantwana yikho lapho kugcina sokulahleka khona kuze kufike esimeni manje sokuthi sebesidla izidakamizwa bebancane.
Kuvuselelwa njani kwabalanda? Akusitshele sibili ngokugcweleyo, ubona zani kungenziwani ukuthi kuvuselelwe khonokho?
Mthembu kulula lokho ke njengamanje ngoba siyabona izinduna seziqalile ngiyazibona zikhuthele odakamela abaqalile manje bayenza imicimbi yesintu mawuyabheka le Plumtree obaba uyinduna uGambu uChief Fuyana kanjalo sukusela lapho istructure sakhona mawusikhangela sokunamabutho ngaphansi mawukhangela kunamabutho kunebutho lenkwali kunebutho laphayana eliholwa ngomshengu omadabudabu. So khonaphana sesiqalile istructure sakhona sokuzama ukuthi sizame ukuthi sibefundiswe abafana. Kanti-ke manje inkinga kusuke kube nzima ukuthi lama rights asengenelele kakhulu. So abazali mabebona la namabutho ethatha laba abafana babebona ngathi ababahlukumeza. Kanti-ke kufanele bekhumbule bona abazali ukuthi endulo bona bakhuliswe kanjani. Bengalandeli le nto esifike yafika manje yesimanje manje ukuthi umntwana sekwazi ukuthi ahlale egqoke ikepesi ekhaya. Loba umuntu esithi ekuhle sokuvuma yena sasingakwazi lokhu thina endulo lokuthi kuthiwa uba bekhona wena uyavuma. Abafana kufanele befundiswe into ezifana le sathubi sathiyane ukupheka isithiyane kabakwazi lokhu abafana. Into ezazisiza kakhulu abafana abancane. Ngiyabonga kakhulu Dube.
Ye le yincwadi kwezamasiko esintu umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate njalo ungumlondi wembali zesintu. Hake okwalamhlanje simalapha kuhlelo lethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Beli lami umthembo ozithembayo uGibbs Dube. Siyabonga kakhulu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani, salibonani, salibonani zihlobo zami zihlangana emoyeni wokuqala lomnyaka ka-2025. Sibonga njalo sidumisa ukuphela ubani uNkulunkulu lomsa, uNkulunkulu olothando lokusigcina kuze ube lapha. Kuba lithamsanqa elihleke lelo ngoba siyazi baningi ababezimisele ukubana bangene kuwomnyaka ka-2025 kodwa kwehlula ngezizathu bezijiyeneyo. Thina esithi siphilile asimbongeni uJehova, udumo lonke luye kuye. Namhlanje-ke sihlangana ukuvuselela umoya ngokukhangela ukuthi njengoba umnyaka uqala nje oka-2025 yilo lalowo kukhona azimisele khona afisa ukuthi ngabe uzakwenza mbe kwenzakale empilweni ethinta yena labanye bakhe. Sizakhangela-ke namhlanje ukuthi kadikini nxa siwuqala lowo mnyaka sisenza lezinqumo zomnyaka lo esesikuwo kuyini esingaqala ngakho. Siqale-ke ngokubala ilizwi lenkosi encwadini yokuloba kukaMathewu, Mathewu isahluko sesithupha indima yamashumi amathathu nantathu, Matthew 6:33 kufundeka kanje: kodwa afunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Njengoba ngitshilo nje ekuqaleni lapho ukuthi ziningi izinto ezifiswa ngabantu, lami ngilazo engizifisayo, lawe ulazo, imindeni, amankampani amakhulu, ohulumende, ingabe ngubani lo lalowo kukhona afisa ukuthi kwenzakale. Nxa siqalisa emndenini bakhona abazali abafisa ukubana impilo zabo labantu ababo zibe ngcono, abantwana babalalele kuhambe kahle, labantwana labo bayafisa abanye, yebo hayi bonke, ukwenzela abazali babo izinto ezinhle eziyatshengisela ukubana ngabantwana kuzwa. Yebo kambe-ke lapha nxa sikhuluma ngezifiso lezinqumo sitsho abantu abakhangelele impilo ithi ibe ngcono. Bangaba khona abanye abakhangela bengabi le ndaba ukuthi kwenzakalani. Hayi labo-ke labo bazazibonela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuqatha ongana. Kodwa-ke ilizwi lithi abantu bengakakwenzi konke khona lokhu, bengakathi baqale bebakhangele ukugcwaliseka kwezinqumo lezifiso zabo, ngabaqale bafune umbuso kaNkulunkulu
uqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Phela uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu uthando, uNkulunkulu impilo, uNkulunkulu yikho konke. Unguye okumele ukuthi ngabe kukho konke lokho okunye sikudingayo. UNkulunkulu abe ngowokuqala. Sithi nxa sesikuye uNkulunkulu ke sesimbeke waba ngowokuqala, ubana emzini yethu uNkulunkulu ahlale khona, kunciphe ingxabano lokungaziphathi kwabantwana labazali lezihlobo labangane. UNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu olungileyo, uNkulunkulu omangalisayo, nxa ekhona emagumeni ethu impilo iyakuba ngcono. Ngikhuluma kunjenje, bakhona emndenini abangakhulumisaniyo, bakhona abakhumbana ubuthakathi, bakhona abanye uzubone umuntu ethi le mngcwabeni wakhona kangiyi. Konke lokhu kubangelwa yikuthi impilo kulowo mndeni, kulowo muzi, uNkulunkulu kakho. UNkulunkulu kudala bakhohlwa ngaye. UNkulunkulu kasuka emntwini, umuntu nguyosuka uNkulunkulu. Sengathi imindeni ingakwazi ukuthi kuqala bengakathini besenzani ekuqaleni kuka-2025, kabafune uNkulunkulu lokulunga kwakhe. Asikhulekeni. Baba Thixo, emagumeni emzini yethu nemsebenzini yethu kasifune wena kuqala, kuze konke sikufisayo kwenzeke. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Zemidlalo namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Intathelisa indaba yethu yezemidlalo Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMandla wazalelwa eWange wahlala eVictoria Falls wazoqala izifundo zakhe koBulawayo.
Ngihlala koBulawayo from 1998 ngangena esikolo eMahlabezulu eChabalala ngo-1982 ngaze ngaphuma ngo-1988 ngase ngisiya eHlathi secondary ngo-1989 ngaze ngaphuma ngo-1992.
Umpofu wahawukelwa ngamaqembu enguqu wamakhulu wagcinisiwa koBulawayo esiyadlala inguqu eKhwekhwe.
Ngase ngisiya eziskostile ngo-1993 iku-Premier League ipromotiwe ngo-1992 ngile 19 years. Ngaze ngafika ku-1998 ngidlala kuziskostile. Ngo-99 ngabuya ngathengwa i-Restars eyayisiku-Premier League. Ngasebenza ku-Restars ngadlala ngaze ngagcina ngo-2004. Ngo-2005 ngase ngisekela ukudlala ngase ngingena ku-coaching.
Esadlala u-coach Mandla wafundela ukuqeqesha ezenguqu.
2005 ngayenza u-level 1 ngaqhubeka ngokwenza ama-badges ami ngo-2009, 2010 lokhu engiqeqesha nje khonapho ku-Restars. Sagcina ku-2011 lokhu engisenza ama-badges ami u-CAF C lo-CAF B wami ngo-2010, 2011 ngikhocha ku-Chicken Inn Centre ngu-Adam Ndlovu. Ngasebenza laye ngo-2012 kwathi kuswelekala kwakhe ngatheka over ngo-2013 ngaba ngu-head coach ku-Chicken Inn.
Ngendlela eqeqesha ngayo uMpofu wacelwa ukuthi asebenze leqembu lesizwe elama-Warriors kunye leqembu le-Highlanders.
Kuma-national teams ami ngasebenza from 2012 until 2022 ngaba le 12 years ngisezifa ngomanda 23 ngisiya ku-senior team. Ngaze ngigcina sengihambe ngo-2021 ku-AFCON eCameroon ngu-assistant coach kuNorman. Ngo-2017 ngakoBulawayo City iku-Premier League ngase-survive relegation. Ngaku-U-2018 umatenda wabuya kwa lenda zuhambiza, ngasebenza la kwa lenda zunga sen coach ngo 2018-2019. 2020 wabuya ilu matinde Botswana ngasala ngkekre chanje kwa ngena i-COVID.
Usebenzile umandla kweze ngurku wakina etatwa nga maqembu alumdlalo eBotswana lapho asebenze kwesikhathi eside.
Hayi eBotswana nga coach team kuthiwa yiMasitauka eyipromothiwe khona ngale ilabafana abancane. Ngasuka 2023-24 ngawa eSuwa, ngakhontiya ngo 2023-24 season, 2024-25 season ngilabo. Sehlukana ka-test nje ngo-December mhla ka-5, sehlukana saphatha ways leSuwa. Okwamanje ngikhona lapha kobulawayo menele ama-opportunities abuyayo.
Umpofu kwamanje kala qemba liqeqeshayo ngemva kokwehlukana lelakhe leBotswana ekupheleni womnyaka odlulileyo. Ngimele 7 ikamana mwezi Jesus Banda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival lapho bekuthe gwaqa abaculi abalingisi imvonyi labasinayo bathi sebelungiselela owalonyaka umbuthano, njalo babonga bonke ababaphathisileyo ukuthi oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele. Umcimbi lo oqhutshwe eGonye, Nkayi Center, Nyaje, Gwelutshena, Mateme, Khomayanga lempumelelo. Okuninga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubela umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival, uPrecious Ndlovu owazakala ngelithi Precious Diana Ndlovu wezomculo.
Kampani yakuqala ezokuqala engithanda ukukhuluma ngayo mina abethala abaprovider kakhulu nge-transport. Sasingena ngitsho vele imali yokuthi sikhave i-transport ezositova for 7 days, kodwa i-regional funerals yabizinikela kukho konke, yaprovida nge-transport. Asizange sithele ngithi ifuel yiyo yayibona konke, yayisinikeza izinto zokudla ne-accommodation. Ngithanda ukubonga kakhulu ku-regional bese ukuthi kumaphalamende ukuthi si-approach-e u-MP wase-Nkayi North, uMama Thembiso Nyoni, sazothi owase-Nkayi South, uBaba uHadebe, yibo abasincedisayo ngalokhu abasincedisa ngakho. Leso sithi abanye nabo abase-Nkayi esaba-approach-ayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholile.
Kuyini elikukhangeleleyo kumcimbi weNkayi Festival ngomnyaka ozayo?
Amalungiselelo aseqalile ngoba asiningi, masiceda omunye umcimbi siqala phansi selela i-December ngoba sakubona kufanele kuba lula ukuthi silungiselele iminyaka eqala. Sikhangelele ukuthi umcimbi walonyaka ube sezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sibathi khona isilungu i-learn from mistakes. So sinanzelela ama-mistakes amanye amaningi esike esikwenzileyo ayenza ukuthi singani siyaflopha kancane, kodwa sesikwazi ukuthi sikorektha lapha nalapha ukuze izinto zihambe kahle. So sikhangelele ukuba sezingeni elikhulu kakhulu nesiye kakhulu. Kakhulu akuzange kube nodlame, kwakunonjabule, sijabula, sikhalana, sasinde ngefemili nje, siphila njengefemili ezabaculi. In terms of inzuzo asizuzanga kahle, kodwa sinanzelela ukuthi sisaqathula ngokuhamba ngesikhathi kuzavela, ngoba imicimbi yethu besiyivala ukuthi abantu bangene futhi ngokuzimali. Kodwa sinanzelela ukuthi izibu belisina kakhulu ukuze sigcine kufika abantu abakade bangasibakade sibakhalele ukuthi basi.
Lowo nguPrecious Ndlovu umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival owazakala ngelithi Precious Diana Indlovukazi wezomculo. Asizweni umculo womunye wabaqoqi balomcimbi uBhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. Kabhekusizi Fuzani ehamba leqembu leMaduma Express behaya umcimbi weNkayi Festival.
Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.